Lingali Chonanjani Zuluganda, Balamgela Moyen in Jabulong, Chris Gande, and Abenze to Lam Flange. Inhlanganiso yezakhamizi zeChitungwiza ithi isifumane ubugelekeqe obenziwa iziphathamandla zikamunicipal kudaba lweholo. Sixoxa lesikhulumi senhlanganiso le.
Siyathina siyakwazi ukuthi ezimbabwe lapha zikhona ezinye indawo ukuthi amapholisa zabo divani futhi nasithi vele sifuna kaphesu ukuthi indaba leyi iyazakale ngabantu abaningi.
Udaba lokubhadalisa umthelo abaphila ngokuthengisa izitaladeni luqhubeka lusidla ubhedu.
Into eyenza abantu bonke bacele sekungamazende ukuthi uhulumendela lowo khona wabulala ikholoni akusela ama-industry abantu sebethethela khonapho ekuthengiseni and akunamali eyangaphi abayizuzayo.
Ukuhlelo lwendaba eziphathelane labomama silengxoxo lomama ophila legcikwane le-HIV sizezwa ukuthi uphila njani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zeChitungwiza eChitungwiza Residence Trust ithi sithole ubufakazi bokuthi usibalukhulu wedolobho leli umnumzana George Makunde ubeziholisa imali engamadola azinkulungwane ezingamachumi alichumi ngenyanga okungekho emthethweni. Umgcini sihlalo walinhlanganiso omnumzana Marvelous Khumalo otshele uGibbs Dube weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
So laba abantu laba ayenze lokhu okungekho emthethweni nomabona ku-2012 bathi bengakhethi njengama-councillors kuthi thina sesithole konke lokhu sizaqonda kumapholisa ukuyokuthi sifake indaba leyi khona ngale amapholisa abe sencedisa lama-investigations ukuze abone laba ngabangabanjwa bengekho emthethweni.
Kodwa ubona zani-ke amapholisa aza kwenzani khonapha?
Siyathina siyakwazi ukuthi ezimbabwe lapha zikhona ezinye indawo ukuthi amapholisa zabo divani futhi nasithi vele sifuna kaphesu ukuthi indaba leyi iyazakale ngabantu abaningi ibe ne-a lot of publicity so that nathina sesiye emapholiseni ngabakwanisi ukuze bavale indaba leyo.
Lo-ke ngumnumzana Marvelous Khumalo umgcini sihlalo wenhlanganiso yeChitungwiza Residence Trust ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseChitungwiza imizamo yokukhuluma lomnumzana George Makunde yehlule. Udaba lokuthi abaphila ngokuthengisa impahla ezitaladeni labo babhadale umthelo we-tax usezondise abaningi ngoba besithi akumelanga uhulumende abathathele imali. Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umfundisi Angliston Sibanda utshele iStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Ngoba impahla zelezi abazithengisayo bavele babe bezibhadalele amatshiju ngale vela kubo-South Africa nakubo-Botswana lapho abawoda khona sengabebhadala itheksi sebebhadala sebethekswa kangkhayi kumele sebethekiswa kaningi kanti njalo kumele lolu daba lukhangelelwe ukuthi i-context yokuthi into eyenza abantu bonke bacele sekungamazende ukuthi uhulumendela lowo khona wabulala ikholoni akusela ama-industry abantu sebethethela khonapho ekuthengiseni and akunamali eyangaphi abayizuzayo uphinde sikhansi sikhonise futhi lokuthi umansipalati zeevuleko njengobulasikolo sokobulawayo uvele uyababhadalisa imali yokuthi bakhe indawo zokuthengisela. So into yani nje abantu kabajabulanga kakhulu, people are up in arms. Thina sikubona njengokuthi it's a sign of a desperate government that wants to take the poorest of the poor. Ngoba the poorest of the poor yibo labo abantu abathengisa abangama-vendors abaxotshaniswayo ukuthi babhadale i-tax.
Manje zona izakhamizi zithini ngodaba lolu? Akhona yini amanyathelo ezizawathatha?
Ye, amanyathelo akhona esiwathathayo. Sasebenzelana nenhlanganiso ezimela abantu abathengisa ezinyabo zishiya. Sisasekhusana ukuthi kwenziweni. Kodwa-ke abantu kulokuvumelana vele ukuthi into leyamelanga ivunyelwe and into embi. And kakhulu futhi basuka babuya bezohlasela abantu abathengisayo behamba lamapholisa ufithi abantu sebeharaswa. Singakhohlwi ukuthi bona abantu abakhona babathengisayo abanye ngogogo, abanye ngabantu abagogekileyo, abanye ngabaselokazi, ngabantu abaphelwe umsebenzi akade besebenza kuma-industry kobulawayo, abanye ngabantu abatsha abasebenzayo abagraduwethileyo kubona sebahlezi abangalama
Lo ke ngumfundisi Angliston Sibanda isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le kweBulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi ziqoqa imali yokuthi abafuna kuyaphatheka kumbuthano wesikhumbuzo senkosi yamaNdebele umzilikazi ozenzelwa duzela kweBulawayo ngenyanga kaMpandula zithole indlela yokuyafika ekhaya. Siqoqe lomunye wesendo lakomzilikazi uAbel Khumalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuba manje sihlanganisa i-transport ukuthi laba abangakhoniyo ukuthi bahambe ekhaya abangenamali sibadingela amabhasi but sisakhulumisana nabantu osomabhizinisi ukuthi ma bekhona ukuthi basinike imali then sidinga amabhasi angaba amabili ukuthi simeme abantu ukuthi bahambe nathi ekhaya.
Kanti kungani likucabanga ukukwenza lo umnyaka yonke iminyaka lingazeli kwenza?
Ahlele sikwenza even na last year sakwenza but abantu bakithi esindebeleni ngathi nje into zabo bazithakazeleli ekugcineni kwelanga base beblema besithi abanye abantu bezizwe bazithathele izinto ezinje kanti-ke ike ma sibamema ezindaweni ezinje bayehlehlela emuva. Isikhathi sokuthi siyobonisa nathi ukuthi singabantu kweBulawayo and lo nyaka sinabantu abaningi kakhulu abasuka eNatal nabasuka eSwaziland njengalast year babefika 30 ababesuka eNatal nabeSwaziland bonke sembahlanganisile. So lo nyaka ingathi sizoba nabantu ababe more than that.
Bona baningi okunganani abantu elibakhangelele abavela eSouth Africa abafuna ukuya eZimbabwe beyayenza isikhumbuzo?
Okwalo nyaka abantu abasendlela ukuthi bangahamba kunathi bengafika 100.
Manje njengoba usitsho wena ukuthi lilokhu lisakhulumisana labo somabhizimusi abale mali, kuyini abanye abangakukhangelela kumbe abafuna ukuphathisa ukuthi bangakwenza?
Ya abafuna ukusiphathisa bangangithinta, cela ubanikeze inamba yami angithe onayo lapho. Then ama-program esiwenzile ukuthi sizobe sinabaculi ngathi lo nyaka unabaculi abaningi abacula umasigandi onjengalo wamaZulu abaqhamuka kithi eZimbabwe. Sabe sinama-groups afika 6, so after umcimbi lo kuzoba kule program yomusic nabantu abaphezulu lonyaka abangama-speaker abanjeabo Ezra Chisa bazobe khona nabanye abantu nje abanamagama adumile.
Lo ke ngumnumzana Abel Khumalo ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa.
Nanti elinye ithuba, nansi enye indlela yokulalela umsakazo wakho we-Studio 7. Sihlobo, ulakho ukulalela uhlelo lo-Studio 7 Hachibu Radio kuphela loba ebulenjini kodwa lakumakhalekhukhwini lasecingweni ngokusithinta kunombolo ezithi nxa use-South Africa 27 105 916 467. Ngizaphinda njalo 27 105 916 467. Kuthi kulawa abaseBhilithane zithi 44 203 519 1338. Labo abaseMelika leCanada ngezithi 1 712 432 5885. Kwalisa umsakazo wakho we-Studio 7 kuradio ebulenjini ecingweni loba kumakhalekhukhwini. I-Studio 7 ngeyakho.
Ngeyakho kakhulu sibili i-Studio 7. Okwakhathesi ke sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Chona njani sapho lweZimbabwe, siyalamukela kuhlelo lwenu oluphathelane labesifazana. Lilami owenu usithandekile Mhlanga weStudio 7. Lamuhla sixoxa lonkosikazi Anna Phiri olwela amalungelo abantu abaphila legcikwane le-HIV kanye lomkhuhlane wengculaza laye ephila laleli gcikwane. Siyakwamukela kuhlelo nkosikazi Phiri.
Ngiyabonga.
Sesiqathanisa la kuqala umkhuhlane lo uqalisa, wamukelwa njani yimuli, ngabakwenu zala kanye labanye emsebenzini?
ngiyabonga khathi sibili ngomuntu oziphilele kakuhle ngikhululekile ngile peace of mind kube kanti kudala ngisanda ukuthesa njengaba sekunzimeni kokuthi bekunzima ngoba besikhonjelwa ngeminye njalo usesaba nokuthi kambe nxa ngingatshela lowo sengizahlekwa kodwa kathesi izimuli yami abantu abami bayasazi ukuthi imoto yami bangiwedisi le community nje bayakwazi ngumama othese positive oziphilela HIV positive hhayi angilahlupha.
Ungasitshela isisusa ukuthi waze wahlolwa njani kwasekutheni njalo kwahamba njani?
Ngikhumbula kwakungo-1990 ngaqalisa ukubona umngani esiba le-hepatitis yayilokhu ekuphuma imikhuhlane yenze kungapheli njalo langendlela esasiphila ngayo ngekhaya ngaqalisa ukubona ukuthi i-HIV ayisekho-right but ngenxa yokuthi ngayesaba ukuthi ngihlukume ngeza ngiyethesta ngangisithi baba sihambe siyethesta uba bengavumi ngo-92 ngazala i-firstborn yami ngo-96 ngazala i-fourthborn yami okuyisesigcino sami ngithe ngimbelethe ngisiza ngivela esibhedlela khonapho ngangingakathesti kodwa i-information yayisikhona ngabuya ngikhaya ngathi baba udokotela uthe for i-family planning ngisebenzise ama-condom lakhana ngangizama ukuzivikela ukuthi ngingabi yilokho msengezilela ngangibona ukuthi ngikhaya impilakahle kayisekho ngo-2001 kulapho engaze ngaba khona le sibili ngathesta ngithe ngithestileyo ngaphuma ngi-positive anikungitshayisa ngovalo kodwa ngangivele ngibona ukuthi into le sikhona ngikhaya kwaba nzima ukuthi ngitshele omunye wami ngisesaba ukuthi uzangibalekile ngo-2002 ngaba le sibili ngathi nganginemitende.
Wahlala njani iminyaka liyana?
Ukuhlala lapho ngingedwa kangikwanisanga. Ugogo wami wangifundisa ukuthi ungadini idoda esifubeni. Umuntu owayesazi ukuthi sengihamba for ithesi ngumntanami sesibhoni yami le-second born iba babe ngathi bebakhuzwanyana. Lo yinkazana esiqedile olevi i-second born yami. Yiba abantu abokuqala ukuthi ngibatshele ngesimo sami umngane ngingamtshelanga. Kuyikuthi ngibona i-attitude elo mngane ngisesaba ukuthi ngingamtshela uzasaphuma ngikhaya kuthini. Ngo-2002 kwangifinda ukuthi ngihlale lo muntu ngikhangelane laye ngingamtsheli uthande lwami lungaphi. Ngangingane ngumuntu ophele i-bag of meat.
Laselimtshela
indlela engamtshela ngayo. Ngamtshela ngathi baba mina namhla sengicabanga ukuyathisa. Wathi mina ngakutshela udala ukuthi ma ufuna ukudinga indwangu intabeni ngihamba eyezini. Nganginika amalanga angu-2-3 ngabuya-ke sengimtshela ukuthi hayi sengithesile bathengile egcikwane. Kodwa okwamangalisaka kazange akumethusa kazange akumdanise. From the day ngimtshela ukuthi ngi-positive ngaza ukukhululeka ngingambona ngani ezenzile ngithola ngani kumbe ngabantwana sebemtshelile ukuthi umama ubegcikwane sengithese ngimtshelile mina. Ngazizwa ngisiba peaceful lanxa ngilala ngilala ubuthongo lanxa sixoxa sihleke ngize ngikhululekile.
Bona abantwana-ke bakwemukela njani
njengobaqeda ukumtshela umkami laba abanye abangu-2 laba ngangani ngiyaphuza ukubatshela ngoba babesabaninyani ngaqalisa ukutshela izihlobo zami enzalwa nabo abafowethu ngaya ngitshela abangane bami ngabona hhayi beyaphileka kuthe ngokuya kwesikhathi ngabona ukuthi hhayi angikagqibi. Ngaye-chronic ngo-2005 ngayaphuma ngikhuluma i-newspaper wonke umuntu ngimtshela ngaziphilela kuhle ngoba lanxa ngangihamba emgwaqweni ngaze ngibona abantu behleka ngiringa ukuthi abahleki mina ngoba efanisetas sengazikhipha kudala bayakwazi ama-ARVs ngiqalise ukuwanatha ngo-April 2004 ngoba kukhona lokhuyana ukuthi ma amaphilisi ekwala kumbe engakusenzile kuhle sokuthiwa jinta unathe lawa uwenze ukuthi unathe ahambelana lawo mina wona la engaqala ngawo ngilokho ngizinathela kuhle sesila yinimobeyani.
Bona abakwenuzala-ke bakwamukela kuhle lokhu yini kumbe kwakulokhu kuliseselalokhuyana kokukhombela umunye ukuthi onguye owabuya lo mkhuhlane mbani?
Kwabakwenuzala kwaba lohlupho lokuthi umkami wayengafuni ukuthi sibatshele. So engabatshelayo mina ngatshela abangakithi.
Yena ubaba ungaphi?
Abakwethuzala bathe sebekuzwa bakuze nje so kumuva vele sebeke bakala le maphepheni obaba sowathona uthona ngo-2009
mina
wagula i-TB
engahlolwanga
ayi wayesithesile kodwa I think khona ukuthi waphuza ukuthesta uthesethesta ngiyabona kundukho ukuphuzile angikwazi
ungathi kulo mahluko omkhulu owenza empilweni zabantu ngamafitshane
kakhulu ukhomunisi nxa ngivakatha ngisiya emaphandleni kumbe ngingaphila kengikhona sibaningi abalokho besisaba ukuthi kambe ngiyethesta kumbe ngithini sengidale umehluko omkhulu abaningi kakhulu abadlule ezandleni zami
siyabonga kakhulu ukuxoxa lawe kulolu hlelo nkosikazi Phiri
ngibonile kakhulu lana
ye lapho balaleli besixoxa lo nkosikazi Anna Phiri olwela amalungelo abantu abaphila legcikwane le-HIV njalo laye ephila laleli gcikwane asidibaneni njalo uhlelo olufanayo ngeviki ezayo lilami usithandekile Mhlanga.
Sibonge ke usithandekile obesethulela ke uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane lingalalela njalo ngeviki ezayo okungathesi ke sithaye umculo. Ingoma yentombi zoma isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ebesilakho lamhlanje. Inhlanganiso yezakhamizi zeChitungwiza ithi sifumane ubugelekeqe obenziwa yiziphathamandla zikamanisipala. Udaba lokubhadalisa umthelo abaphila ngokuthengisa izitaladeni luqhubeka lusidla ubhedu. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama lami nguChris Gande lilale.
Listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.